VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabantu ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuku manje ayebanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ele-World Cancer Day namuhla. UZulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala ethethwa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leli gciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza bethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kule gciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabantu ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ephalamende bafika nelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iphalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabise egudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leli gciwane. Awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities bezehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. Okungabenza ukuthi babe nama quarantine lawo, imali yakho nasebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela Bhuti Ntunga, sake saba nomkhuhlane wekholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana ukubhedlela kwakusangenika. Kanti njengoba lapha vele sokungaselani ukuze asenze ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe ekhela abantu abangaphandle kwelizwe, eqamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziright. Noma belakho lokhu kuthiwa yikukhwama-quarantine lawo, asifuni ukuwabona ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga. Ngizabe ni-quarantine lehle ukupha ipanado le empilo.
Yiwapha amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende?
Amanyathelo angangisuthisa dile community yenhlalakahle e-health e-parliament. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona, kungangcono sizwe ngekomiti le ihambe iyezibonela ngawaba amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Tabitha Khumalo, lilunga ledale lephalamende, sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwela ugatsha lwezempilakahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizisisa into ye-cancer, kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa, bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma nje ayebanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isintu, nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi, kamba ngabe uloyiwe, kamba ngabe uphosiwe, kamba ngabe utheni, agcine umama eseluze i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo lokhu le nto okuthiwa yi-stigma, ilokhu sangani iyayangisa kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe seyehambe seyahlolwa. Abesesiyangabantu ukwelathwa kwakhona kuyadiwa mpingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa, benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani, njengalapho eZimbabwe kumele aye empilo kumba eHarare. Omama abaningi imali yona leyo kabalayo, so umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi, njengokuthi njengoba ngelanga lanamhlanje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness, sibatshele ngalo ilanga leli, sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Khe sizabiza labo baba, ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba. Nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngaphi, sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga. Abakuzwisisi abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osathela omama abaningi. So umama angabalanga bese sawuthi engxa ubaba ahlamkhalayo, kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawone labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile, nanku umkhuhlane uyabulala, ngoba kakhulu wonosibeletho lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu weMelika semelele ukuzwa isinqomo esiza kwethulwa lidale leSenate ebelithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe weMelika lokuthi lincolise igama likaMnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana loTrump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela loludaba.
Bakhulume kwazwakala edala leSenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni ngokuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamaDemocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. UMnumzana Adam Schiff, obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamaDemocrats, uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts require the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Wonke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani, noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamaDemocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo
to choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump, uMnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika. UMnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamaDemocrats.
Very partisan situation, a disgrace, frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa. Kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamaDemocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba ngabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla lelo.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lamaRepublicans baza kwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ucatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uza kwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikhampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka 1978 lo 2002 umnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoyi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajomi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moyi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoyi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe, kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke yinto elusizi kakhulu. Selusizi-ke labantu izizalwane zeKenya. Ulahlekelwa yi-one of their founding fathers owe-Kenya, ubaba uDaniel Arap Moi. Wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi, kalale ngokuthula ucomrade, sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi wenza ke umsebenzi omuhle. Wena ukubeka njani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labefuna. Kodwa nxa uphila ngezepolitiki kumbe ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina nginje konapha baba bakhona abanye abathi hhayi uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-M P khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawuphila bethi hhayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU PF. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli enjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arap Moi bazawe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye especially labo abe bemsekelayo bevela ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi yakhe ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lezo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledale leZANU PF Central Committee obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Hey Tata Ola, tsakazo muhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe. Abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukwengena kuhlelo, sithumelele umlayezo ku-WhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrathi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano laba amabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana njalo. Lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa esithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Sunungule Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula production, so nakungela production, inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi khona ama-prize abantu bengakhuphula ama-prize ngoba akula production. As a result, abantu bazihambela kwamanye amazwe bayethenga, so angeke ubafakele i-control yama-prize.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokhu ukuthi imizamo kamthuli nube ukuthi wena ilizwe kufanele libe nemali yalo ukuthi basuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile, abafuna ukukhuluma. Siyabona ngoba ezinto labo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende balo nje othi yena uyafuna ukhona kufaka imali yakhe kodwa ahambe ngemuva asebenzise imali le athi khona abantu abengayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi kwena sibuswa ngabantu abanjani abangelandaba nempilo zabantu jajimenteka mani abayephume nje emajikajileni elinganisa ikwelete esingange-150 billion bayesikenganisenje ngemali yamabhondi leyo. Yiyo indlela abafuna ukusebenza ngayo, bazama ngazo zonke indlela ukusebenzisa umthetho ukuthi batshontshela abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Dlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kokunenge abangakuchazanga.
Lokho ukukhulunywe ngamajaha lawa aku-Youth League yezanu PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke nikuthi u-Archbishop waleyo khabhali lamakhathezi lawo nguye umakhe usaplaya ifuel elizweni. Utagirei-ke aziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. Utagirei-ke aziniki i-contract ekukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela ukukhulunywe ngama-youth ezanu PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke uMnangagwa, bekusolwa yena-ke uMnangagwa ezinye indlela oba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe, abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga, ngoba ifuyeli yelizwe agriculture elizwe ebamnjengomuntu oyedwa isidala esisodwa kuyitembi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa-ke nguye ophambanisayo, nguye umele abone ukuthi bayathathela utagiri yamoka phambili. Ifuyeli ihlupha isiyaphambili futhi leyo fuyeli njengoba ethile ama-youth enye bayidayiveta bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuyeli yabuya kathi sidayivethiwe, kodwa imali yokoda leyo fuyeli iyimali ethethwe e-Reserve Bank of Zimbabwe. Into embi kakhulu, yikho sithi hayi umnotho sobona nje nose diving usiwa usiya phambili, akulabubele amafutha kawakho katholakali. Ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura kubangelwa-ke yifuyeli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabubelo nje kuwethu kulalokho kwakusenzakala isikhathi samgaba.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezelokhu ezokusebenzisa imali yethu eyalapha kwelakithi eZimbabwe. Yebo, ngabe khona abanye abalokhu besebenzisa eyaphandle ngoba bebeyithola. Sekuna ngomthetho sithi kona akusebenzi nje imali yalapha ekhaya, njalo sisebenzisa le esithi yi-plastic money. Ngiyabona wena njengoba usenelika liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapha kine-enelika ngangena kwenye indawo lapho babengakwazi kona imali yabo i-$100 billion babengazi, bamangala ngethuka babizana ngobuningi bakuthi khayela kwenzebona izitha amanzi yokuze ibe imali ejini le sifuna lokuyala lokuyala ngobakaze beyibone esithi bona imali abake bayibona enkulu kakhulu yawuyi-$20 kuphela lathi ngapho uhulumeni zamntalungise khonokho kodwa niyakwazile nxa kuyikulungisa bakhona izikhiniekasinyona kungaloni ngoba bona badla ngakho so yikho okuyafuna usibisele emuva asiyilungisi imali leyana asilayo pho-ke ufuna siyifakeleni isingelayo sayifuna iphumi kodwa lowo muntu odla ngakho olendlela ewenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuma kungathushoke nokangona kodwa sike sidime thina ukutona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigugudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezijiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo unendubo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagetsi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule beko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abatsha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lithathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-2. Okokuqala, Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu, linabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwano lobu abantu abavela kwamanye amazwe, ngenzakala thukile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kube ne-foreign kulethe i-foreign currency lapha elizweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezijiyeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo uzakuthi balokuqinisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi iy'ndubo lezi zikhona, bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinisi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto zilokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungiseke njalo, ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu, okokuthi abantu baya bengakwanisa ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele lenziwe ngalo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho. Kwanele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.